lingalisho nanjani mthoka kamuhle zimpapo muhle siyadibana njalo kuhlelo lwabatsha igama ngumike wobe namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni kuhlelo silomnumzana thando lwenkosi inkomo wenhlanganiso ye-IM for Bulawayo fighting COVID-19
Ngoba ngiyakwamukela kuhlelo nje
ngiyaphila Mike
athinte indaba yesilalo namhla kuhlelo awungitshela umbono wakho mayelana ngokumemetheka kwalomhlane elizweni
sibonile ukuthi khona abantu abaningi eZimbabwe sebehlukuluzekile umkhuhlane lowo siyananzelela inani labantu abawutholileyo likhanya kulinani nje eliphansi kodwa sesehlelwe i-COVID-19 sigcine sesivala amabhoda savala amabhizinisi kwagcina abantu bengekho emsebenzini sikhangele ukuthi njengoba kungani kuba ngcono lathi nje empilweni sizenelisa ukuthi sizithise kangcono
bengicela ukuthi utshele uZulu okuningi mayelana ngenhlelo elilazo njengenhlanganiso ezijonge ukuthuthukisa abantu elizweni
i-IM for Bulawayo ileengata ezine ezisincedisayo ukuthi sincedise abantu sinalogatshelele esithi i-biomedical lapho kathi sidinga ulwazi sisebenzisana lezinye nje inhlanganiso ikakhale enye inhlanganiso kuthiwa yi-TIBA tackling infectious diseases for the benefit of Africa sisebenzelane le-TIBA ke ukuthi sidinge ulwazi ukuthi sazi ukuthi kanti vele i-COVID-19 test eyiyo engcono yiphi phakathi kwe-PCR lale esithi i-RDT khonapho futhi ku-biomedical sisebenza ukuncedisa izibhedlela ukuthi zithole imbheda zithole imithi olunye ugatsha lwethu ngole esingathi yi-social response lapho esikhangele khona senza umsebenzi lo esingathi yi-psycho-social support okuthi sikhulisane labantu sibancedise ukuthi bazame ukuthi bathole uncedo lokuthi labo bamelane lama-challenges alethwe yi-COVID-19 then khonapho futhi ku-social response sikhangele ukuthi siyabe sinceda abantu ngokudla sibanceda ngakonke lokhu ababe kudinga nje njengoba phela beyihlelwe lusuku olunje and then igatsha lokugcina igatsha lolesidingo lwe-resource mobilization lapho sidinga khona imali sidinga khona konke nje okudingakalayo ukuthi uBulawayo neZimbabwe imelane le-COVID-19
uZulu koBulawayo ikakhulukazi abasaphilayo bakwamukela njani inhlelo then
abantu abatsha siyababonga kakhulu ngathi basukumele phezulu ngikhumbula ukuthi ekuqaliseni sibili siqalisa lo mkhankaso basukumele phezulu abantu abatsha bavolontiya ukuthi baphathise lapha nalapha nalapha abanye abantu abatsha futhi ngiyakhumbula abase-Country Park basukumele phezulu base baqalisa la ukuthi bakhankase ukuthi umkhuhlane lo ungabi mningi kakhulu e-Country Park laphana basukumele phezulu kakhulu ekulwiseni umkhuhlane we-COVID-19 bekwenzeni nje ukuthi umsebenzi wethu nje njenge-IM for Bulawayo kube ngumsebenzi sibili olula kakhulu
isikhathi sesesishiwo ngumangoyi sithanda ukubonga uthando lwenkosi ngokungena kuhlelo ngenani kuhlelo lwabatsha olwethi connection ngolwesibili 8-9 PM lapha emsakazweni we-Studio 7 lapho siqhubekela phambili sithi udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 elizweni isikhathi sami sesiphelile sengishaya phansi izulukandaba olivalelisayo ngenjabulo igama lami ngumike wobe umsakazo omuhle zimpapo omuhle bye bye